kati sendaba ku VOA Ndebele. Livuka njani mthwakazi omuhle siyalamukela kumsakazi weStudio 7 namhla ngolwesibili mhla ka 14 ngoNkwenkwezi 2019. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, umntakamoyi uMorgan Tsvangirai ulimala engozini yomgwaqo eZimbabwe.
Amabizo asikawazisisi ngenxa yokuthi kufanelele ukuthi ngikhona kubikelwe izihlobo zakhe kuqala ukuthi ngikhona sikhiphe ibizo langkhona.
Umnumzana Kilton Moyo olezihlobo ezabulawa igugurawundi uthi akwaziwa ukwenzakala kudade wabo lomnye wabo kuwayekuvuyo lezibra.
Lo dadewethu watshiselwe endlini waphela sibili, amapolisa athatha umlota bathi bakusaya kusiya e-UZ for forensic testing. Kwahamba kwahamba.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Unkosazana Bimbayi Tsvangirai, umntakamoyi uMorgan Tsvangirai, izolo ntambama ulimele engozini yomgwaqo eGwegwe lapho kubhubhe khona omunye wakhe. Kasenelisanga ukukhuluma lamapolisa ngokulimala kwakhe njalo langokubhubha komuntu akade ehamba laye. Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi izihlobo zomuntu obhubhileyo kazikaziswa ngengozi le. Ngakho-ke kabasoze bethule igama lomuntu obhubhileyo. Umsekeli wesikhulumeli sebandla leli umnumzana Bekthemba Mpofu uthi kubikwa ukuthi omunye wabo ulimele okumangalisayo. Unkosazana Tsvangirai umele iGlenview South edalele ePhalamende. Ake sizwe umnumzana Mpofu ekhuluma ngengozi le.
Babe involved ku-accident bevela koBulawayo lapha desenza khona ama-caucus meetings ethu eMathebeleland this weekend. Angawazisisi ukuthi bebebangaki kodwana omunye wabo ade khona emoteni usuke wasichiya. Amabizo asikawazisisi ngenxa yokuthi kufanelele ukuthi ngikhona kubikelwe izihlobo zakhe kuqala ukuthi ngikhona sikhiphe ibizo langkhona.
Singathi-ke unjani unkosazana Bimbayi Tsvangirai ngokuzwa kwenu?
Abade besekhwekhwe bathi ustebhu but semele esiwe kwenye i-hospital kulale abayihambise khona ekuqaleni and then omunye ade ekhona emoteni so labo abathathu yiwo engazi ngabo angazi umbe kube kulo munye wesine but okwakhathesi ngazi nalabo abathathu.
Ye, so kuthiwa-ke imoto yabo ingqikilane le inye kumbe kuhambe njalo ngokuzwa kwenu khonokho eselokuzwa?
Ye, kube le head on zingqikelane khona eKhwekhwe bevela ngapha koBulawayo.
Bese kusebusuku?
Bese kusebusuku, ye. Abaningi siqede ngama-6, between 6 and 7 koBulawayo. Abanye badecide ukutravela ebusuku, abanye badecide ukuthi behlale koBulawayo ngoba kusasa bekumele sibe se-Chinoy for the next caucus.
Mm-hmm. Paul, lisawenza umhlangano wenu lo?
Ngiyathemba in the next few hours ngoba upresident lo vice chairman ubithi lo deputy secretary general uMpariwa bakhona eKhwekhwe okwamanje and amalunga our standing committee lokhu esadecida ukuthi enze ngakusasa. Okwakhathesi engikwaziyo ukuthi hayi lokhu iqhubeka phambili i-caucus until further notice.
Umnumzana Bekthemba Mpofu ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Sixoxelaye ekoBulawayo. Umnumzana Kilton Moyo olezihlobo ezabulawa igugurawundi uthi akwaziwa ukuthi walahlelwa ngaphi umlota kadadewabo owatshiselwa endlini kanye lomne wabo owathathwa ngamasotsha kahulumende. Umoyo osebenza ukududuza abakhathazekileyo uthi siwahlala isikhathi eside ezidla ingqondo ngodaba lolu loba nje sethembele enkosini ukuthi yiyo ezajezisa labo ababulala izihlobo zakhe. Uthi okwamanje kusefisa ukunceda labo abalezihlobo ezabulawa igugurawundi.
ngilo dadewethu owachiselwe endlini iwaphela sibili amapholisa athatha umlotha bathi baya kusiya e-UZ for forensic testing. Kwahamba kwahamba ubaba wabo umlinde walinda waze washona engangcwabanga lalawo umlotha wakhona. Indaba umfowethu, umfowethu wayeyikhomando sibili yezipra esanda kufika lokufikezela eCuba. Sasisendlini empopho makhaya singu-3 mina la ye nomunye ubhuti umnewethu. Bafike ekuseni lokuthi babe njengobani ukuthi ufikile. Ezifikela vele engazange enze lutho. Sibabe befike ekuseni bengu-4 babe bemthatha wadisappear usebhalakwe. We hear usebhalakwe. And we've got another brother also and many relatives kids. Abasebhalakwe okwezinye indawo from insuku zonke lezi minyaka yonke ney'gifts siphila khonlopho ebuhlungwini bokuzonda ufelwe ubulawelwe you can't say ngibulawelwe you can't say anything kumele ujone ucelebrate akuphela lapho I think lokhu kuwa ubuthakatha bukho bedlula lobu gifts
singathi wena koduzwa njani kulezi nsuku kodwa
no mina sengi-right sendindele ukuncedisa abanye ngoba yakwazi uku akubhadali gips ukuthona uzondela umuntu 40 years ubulala wena yena umuntu esikholisela yayibona indaba yangona ngoba ukuzonda lokungaxoli kubulala wena akubulali muntu omzondeleyo so kuyadingakala ukuthi ufike esigabeni sokukhetha ufuna ukufa kumbe ufuna ukuphila impilo yakho ikholise njengokuhlelwa kukaThixo so you make a choice mina ngifike esigabeni sokuthi ngithi okay goodbye bafowethu, goodbye bangani bami, uJehova uzaphindisela ukubulawa kwenu ngeyakho indlela kodwa mina kahle ngike ngizame ukuphila ngendlela okumele mphile ngayo.
Nxa kube abantu bekhuluma ngokuthi kumele kuhlawulwe, kuhlawulwa njani umuntu owabulawayo?
Ya, kunzima Gibbs. Uyabona imali ayithenga umuntu, imali ayanelisa ukuthenga umuntu. Umuntu Gibbs into eqakathekileyo kakhulu. Athengwa ngemali. But ke ye, abahlakulwe bangaphiwa mina ngibona kukazili gifts compensation yabantu kuma family ngama families provided kuyazakala futhi akusoze kube la bahlumela labangenelayo yakazi corruption elisho compensation yezilimi mina ngifuna kubona futhi compensation yezigaba gifts 39 years mathebele lendile Midlands zingadivelophwa nguhulumende ngabomo so nxasokunje sokuthiwa sokukhulunyiswana sokuthiwa le-compensation ngifuna ukubona i-compensation ye-development yokwakhiwa izikolo yokwakhiwa izibhedlela yokwakhiwa imigwaqo yokwakhiwa yonke into okumele ukuthi ngani yakhiwa in 39 years ngayo compensation izabe iqotho kithi
uhulumende usekhudaze abantu ukuthi bakhulume ngombhuqazo wegugurawundi loba nje kulabanye abathi uhlelo lolu alwenziwa ngemfanelo. Umnumzana Belief Gawule webandla leZANU-PF uthi kumele kudingwe imali yokusekela uhlelo lokukhumisana umlota olukhangelane lombhuqazwe wegugurawundi.
Nxa sikhangela uhlelo lolu nanxa uhulumende bengabe bemzonda kodwa bakhona abakhangelele ukuthi babe lesandla ehlelweni njengalolu bekhangele nje ukuthi inhlanganiso zikhona ezinye inhlanganiso ezihlanzekileyo ezingalanzondo eziqondileyo ezijonge ukuthi zibone injongo ekukhona ekulungiseni la imali izangena sibili angikuthandabuzi-ke lokho imali ehlanzekileyo sibe zahamba sili iyefika iyencedisa enhlelweni zenezo lapho uhulumende afinyelele ukuthi ancedise khona.
Nxa sesikhangele ukuthi abantu kumele baphiweni labo abalesihlobo ezabulawa ngesikhathi segugurawundi wena ubona ngani kumele banikweni?
Akangithandi ukuthi into yakhona ibe yinto yokuthi gips iphume eni mina ngize ngibona ngani baphiweni. Abantu kuyamele kufinyelelwe kibo abantu bazikhulumele bona labo bawonakalelwayo ukuthi bafisa bancediswe njani ngohulumende ngalokho-ke kuze kuzalandelwa khonokho ababekubonile.
Umnumzana Belief Gawule lilunga lebandla leZANU-PF sixoxe laye eseJolojo. Nakho-ke okwethulwe ngamaphephandaba kwele Zimbabwe namhlanje. Iphephandaba le-News Day libika ukuthi unkosazana Shubhikai Chirodza waxotshwa umsebenzi endlini wayengumongameli umnumzana Robert Mugabe ulandela ukwamukela kwakhe isipho somtshado asiphiwa ngumgabe usebophisa unkosikazi Grace Mugabe othi wamtshaya njalo wayefuna ukumbulala. Unkosazana Chirotsa owayesebenza eBlue Roof eHarare uthi unkosikazi Mugabe wamtshaya ngenqindi njalo langezicathulo walanyulelwa isethekeli. Uthi unkosikazi Mugabe wathembisa ukumsusela amanqe nxa engabika okumehleleyo. Usefuna umsebenzi wakhe esithi waxotshwa okungekho emthethweni. Umnumzana Victor Matematanda, umsekeli womphathintambo kahulumende obona ngezomvikela labalwa impi yenkululeko, uthi umnumzana Nelson Chamisa uyaziyenga nxa ebona engani umthethwandaba uza kwethula isinqumo sokuthi wakhethwa kahle nguTswankerayi. Uphinde wathi kumele le nduna uNhlanhla Mangwe Ndiweni engangeneli kwezombusazwe. UNdiweni uthi uZulu uthwele nzima kwele Zimbabwe, ngakho-ke kaboni umnangagwa ehlala embusweni okwesikhathi eside. Lokhu kubikiwe ngumsakazo we-ZBC. Ucwaningo olusanda kwenziwa esabelweni seManicaland luveza ukuthi ilizwe leZimbabwe lilakho ukulahlekelwa ngamabele ayisilinganiso esedlula izigidi ezingamachumi amatatu amadola, $32 million, nxa imhogoyi ingagcwala indawo yonke kwele Zimbabwe. Okwamanje-ke zulukandaba zonke isikhathi senu phela ukuthi likhulume konke-ke elikufisayo kwini okusenhliziyweni yakho. Nxa kukhona sibilungazane kuyakukhathaza kumbe ofisa ukuthi ukwethule nje usithumele-ke umlayezelo ku-WhatsApp kunombolo ethi 012-465-0318. Ngizaphinda njalo inombolo leyi 012-465-0318. Ake sizwe ukuthi abanye batheni namhlanje.
Njani balaleli be-Studio 7, siyabonga lani elisenzela umsebenzi khona ngapha e-studio. Mina ngusithole kobulawayo. Into emangalisayo ngomakhuphe, umakhuphe angazi ukuthi uzamani esetshenziswa izano. Umakhuphe into ayenzayo ekuqaleni wahambe e-court wathi ufuna ukuthatha over MDC kwehlula, yikho wathi ufuna i-separation. I-court yamnika i-separation, wanika ibizo iparty yakhe ukuthi MDC kuphe. From there she went on waya biza i-congress e-Stanley Square eMakhokhoba. I-Congress yamnika imandate ukuthi ngu-president. She was supposed to go ahead and lead that party. Wahamba injongo yakhe enikwa yi-court kwakuyi-split amavoti ukuthi MDC Alliance ingabi le total vote. Thereafter she splitted the votes. MDC ayiphumelelanga ngenxa yakhe. Right from there sathi yebo sibonile. Kwehlula awaye kuzama wa-appointwa izana ukuba abe ngu-ambassador eZambia. Khathe sebuya futhi back sefuna ukudisrupta i-Congress ye-MDC Alliance. Manje kazwisiseki umuntu onjalo usobala ukuthi usetshenziswa izana. Yena akaziboni yini esibukweni ukuthi usetshenziswa izana. Now, how does she want to come up ku-MDC Alliance abe ngu-president? Yet yena ngale wanika iparty yakhe ibizo. How does she dissolve all that? Udissolve njani i-database yama-supporters akhe? Uchasise sithini? Ah, please, umakhuphe, she must come to her senses, man. Ayekele ukubhayizisa abantu. Siyabonga.
Ngiyabonga msakazi. Igama nguBrian Ndlovu, ngase South Africa. Ngithanda ukuthi ngiphawule kancane ngodaba lugesi lolo ikhaya ngaleli, indaba yedizili epetroli le. Ngizwe lakithi ikhaya lokhu ngiqhubeka siya phambili kusiba wezi ngoba thina sibe sikhaya ethi mhlawumbe ngoba sekunomphresident omusha mhlawumbe uzokwazi ukukhontrola izinto zihambe nge-order. Plus nala abantu abathengisa izinto esitradeni, amapetroli, amadizili, amaprafini bebeyekele ukuthengisa kuthengisa igaraji ngoba le nto ye-black market le iyasilimaza, iyasibulala kakhulu. Uzothi uma ufika egaraji uthole ukuthi ufuna ukuthela ipetroli, uthela ipetroli ayikho. Kodwa abantu balayo ngaphandle le nto leyo ayikho raji ayiqondayo ngoba njengamanje kubiselilizwe kakhulu emuva lokho. Njengamanje umuntu uma ngosuka la somethi uhambe uphele nezigubhu siye ekhaya abantu into engajabulisini ku-right futhi uma ungayitholanga estradini abantu abathengisayo vele kusho ukuthi angeke usafika nalapho uya khona ngendawo ukuthi ipetroli iqedwa abantu abathengisa estradini igaraji bafaka bayithathe yonke bayithengisa endleleni lapho ngemali ephezulu iyabonta into yakhona ayikho right kahle kahle ayikho into ngathi izoba right kahle kahle kule lizwe yakithi namanje njengoba kukhuluma ngokuthi indaba yogesi iyaqala ukuhlupha manje ama-companies amaningi vele kuzoba yi-problem because ngathi le misebenzi yakhona ingekho nale ekhona incane yakhona ekuncengezela nje iphinde futhi nogesi uyaqala ukukhatha kube nama-problems abantu bazophila kanjani yabonta kahle kahle usho ukuthi ilizwe lakithi vele angazi ukuthi umuntu angachaza ithini ngoba impilo khanye iqhubeka isiya phambili kusiba nzima kakhulu ngoba into eziningi ziyamoshakala ugesi phela yiwo uphethe into eziningi emadrobheni emafemini yonke into ugesi ngamashupu amakhulu kusebenza ugesi kanye naseyibhedlela kanye nabasemoshayo so ma uneproblem yogesi kusho ukuthi yonke into phela vele ayikho into ezolunga lapho izoba right ayikho into ezoba right kakhulu umsakazi ngoba ngiyabona into ilizwe lakithi vele angathi kahle kahle abantu bakithi bazoze befundeni ukuthi mhlawumbe izinto sikwazi ukuthi nasiyihloniphethi nasodwa ngoba yithi esizimoshelayo futhi ilizwe nale nto ukuthi ithole abantu benze i-black market esezoba siphatheleni estradeni thole umuntu ephethe imali eningi but 5,000 something eyiphethe ezandle hambe itshintshise imali endleleni ale nto le ngabe igovernment uyayiqeda yonke le ma kungaphela le nto le kuphele ne-black market into lezi maybe kuzoba ngcono ngoba njengamanje izima kakhulu impilo ezophila kakhulu ekhaya kusho ukuthi musimoto vele ngeke sahamba somele uhlale uphethe isigubhu sakho sizawuphela isigubhu lesi kusho ukuthi vele awusafiki lapho uyakhona ukuthi igovernment kakhulu iyasilungisela le ndaba le petrol le black market le izama ukuthi mhlawumbe ungaphela ngoba iyasibulala kakhulu ukuze thotha ipetroli egaraji ine-price right ma suyilanda ngaphandle ngale obvious vele imali akhona seyi-times two so take it or leave it uzoyithatha ngoba wafuna ukuhamba ufuna ukuyapho uyakhona ngiyabonga msakazi
ngenxa lifisa ukuthi lisithumezele ke imlayezelo yenu lingakhohlwa phela ukuthi kumele lenzeni lisithumezele kuwhatsapp kunombolo ethi 012024650318 siyabonga siya sikhangele eza kwamanye ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane umthethwandaba wemelika uthi umuthi wokhula obizwa ngokuthi i-roundup yiyo owenza ukuthi abantu ababili abatshadileyo babe lomkhuhlane wemvukuzane ngakho-ke umthethwandaba lo uthi kumele bahlawulwe amabhiliyoni amabili amadola $2 billion yikhampani eyenza umuthi lo abawusebenzisayo isikhathi eside umthethwandaba kwele sudan wethesa owayengumongameli wakulelo lizwe umnumzana omar al-bashir icala lokubulala abantu abatshengisela emigwaqweni ngenyanga ephelileyo bekhonona ngombuso wakhe u-al-bashir ukhitshwe embusweni libutho uhlandla lapho esikhuluma khona labantu abatshiyeneyo namhla sixoxa lomnumzana Kenan Gwebu
ngidabuka eZimbabwe eslovela
akusitshela ukuthi uphila njani lapha empilweni sibi
hhayi siyaphila njengabantu bonke nje hhayi kodwa-ke into engathi iyasifrustrata yona le yokuhlala emazweni abanye kanti lathi silelizwe lethu umlimi asinika lona ngenxa yokuthi izinto ziyala ukuhlangana kakahle sesilokhu esiquthile emazweni abanye la
singathi kodwa wena wenzani khonapha-ke kwele melika njalo ungaphi khonapho
hayi lapha ngiyasebenza ngise-indiana ngisebenza i-industry ye-hospitality ngilapha e-indiana sendihlale lapha for about 18 years ngilapha e-indiana
ye singathi ngiyokhanzi ngayo kumnandi kumbe wenzani
hhayi thina yethu esithila la ma-customers hhayi kasikho ngale kuboshefu kuphekwa khona kodwa singapha kuma-customers
unjani umsebenzi lo
hhayi umsebenzi ukahle kakhulu hhayi ngiyawujabulela hhayi sifunde okuningi ngokuthi abantu bacakatheke okungakanani nxa ubabona befika kumele ukuthi baphathe njani hhayi siyafunda siyafunda siyilo okuningi ukuthi umuntu uqakatheke okungakanani
ye kodwa kukhona ungani kuyahlupha yini nxa usebenza endaweni enje
hhayi hhayi akula nto ehluphayo sibili lapha kuleli lizwe nxa umntulwane ofuna ukusebenza
singathi nxa sikhangele impilo yalapho ukuthi kuyafunakala phela ukuthi umuntu abhadale imali yendlu lento ezinjalo akuhluphi khonokho
hhayi kakuhluphi emntulwane ovele ezisebenzela hhayi siyakwenelisa khona hhashi kakukhathazi kangako but ngingazi kwabanye
ye kunjalo ke babagwebu akusitshele nje ngamafitshane ukuthi ulabantwana abangaki njalo bangaphi
abantwana ngilabantwana abangu-5 abala ngilabantwana abangu-5 guys abalapha, 3 boys and 2 girls. Hayi bonke baphathekile nje esikolweni lapha, hayi kuyasetshenzwa. Njalo abanye sebeqalisile ukusebenza kancane kancane, which into ejabulisayo kakhulu.
Ubona ngazani impilo yangkhona imnandi kumbe ime njani
ebantwaneni?
Yeah,
hayi bona abanikaziwa abangatsho ukuthi imnandi kubombi njani, but hayi mina sibili, hayi sesidla sikhumbule emuva impilo yalapha, hayi asijabuleli yona kangako, but impilo nje ukuthi uyaphila ulala udlile le ndawo yokuhlala, kodwa ke ezinye izinto esingazithola lapha esizalwa khona azitholakali la.
Into ezinjani lezo baba kwenu?
Impilo yalapha impilo yokusebenza kuphela, ayila social life. Yabusebenza kwesinye isikhathi usebenza imisebenzi emibili, shayisa lapha usiyelala, uvuka uvukela emsebenzini. Ikanti ke ekhaya kule mpilo yabomakhelwane, ukuthi lake likwejise labomakhelwane kule social life better than here.
Mm-hmm. So yeah. Uzala ubhekisa nini ekhaya manje?
Hayi, lokho ngisenza amalungiselelo mntu kamlima, angabikwazi i-date, kodwa ke lokho ngisenza amalungiselelo kancane kancane.
Kuzalunga, eh?
Hayi, kuzalunga, kanti kwabanye kwalunga njani, kuzalunga la.
Ye, yeah, kunjalo, valalisa abalaleli baba kwepo.
Hayi, siyalivalalisa abalaleli nilapha e-America le sendaweni zonke ezijiyene e-Africa, kungathi ngaba lelanga elihle, inkosi libusise. Siyabonga, thank you.
Ye, yeah, siyabonga kakhulu Gwebu, mboke kakhulu.
Hayi, siyabonga.
Ye loke umnumzana Kenan Gwebu isalon sezibapho isitala kuramba kwele Melika. Ye kuhlandla lapho esikhangela khona ezeMelika, ake sizwe ukuthi lomdlasime njani. Ilizwe leMelika lele China anqikilana ngokuthengiselana impahla ejeneyo, umongameli Donald Trump esithi ele China liqila ilizwe lakhe. UTrump usanda kwethulela ele China imithelo emitsha yempahla ethengiswa kwele Melika, elesisindo esifika amabhiliyoni angamakhulu amahlanu, $500 billion. Ele China liphindisele ngokufakela ele Melika imithelo yempahla ethengiswa kulelo lizwe elungiswa kwele Melika, elesisindo esifika amabhiliyoni angamajumi ayisithupha, $60 billion. Amazwe la ajamelene ngodaba lolu osokwenze ukuthi umkambo wemali we-Dow Jones Index ukukudeke okwethusayo. UTrump uthi uzaxoxisana ngodaba lolu lomongameli Xi Jinping wakwele China ngonhlangula. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxele lomnumzana Dan Moyo othi abalimi bakwele Melika bazathola nzima nxa befisa ukuthengisa impahla yabo kwele China ngenxa yemithelo esikhuphukile.
Kufana lama-taxes owabhadala ma u-importa izinto e-border. UTrump nguye waqalayo wafaka ama-tarifu e-steel ngoba esithi amakhampani alapha e-America ayancindezelwa ngama-cheap prices awe-steel avela e-China. So yena wasesithi no, ngizofaka i-tax-ke ukuthi imali lethi steel seni la libhadale i-tax. So amachina athi ama kunjalo lathi siyafaka-ke i-tax ama-tarifu ethu against ama-products awenu ngapho abuya ngapha kithi. So ungathi into yakhona nje back and forth i-USCT, okay, siyangezelela ama-tarifu ngama-percentage athize, China lathi lathi siyangezelela. So until baze bahlale phansi bakhulumisane, I think angiboni kulunga.
Nxa sesikhangela sibili kulabalimi ongani kuzabalimaza lokhu, njalo kukhanya ngazani-ke nxa kungakhuphulwa ama-taxes wona lawa, nxa sokhangela abantu kuyababamba njani khonapha kwele Melika?
Ya, kusho ukuthi abalimi akubabambi kuhle kakhulu ngoba i-China abalimi balapha abalima isoya, ama-soya beans, most of isoya yabo ithengiselwa e-China. So ngathi i-largest market yabo, i-export yakhona iya e-China. So because i-China sibafakela ama-taxes ona lawa i-retaliator from ama-tarifu ona lawa, sebethola ukuthi sekunzima ukuthi bakwanise uku-exporta ama-soya beans lawa at a profit uma be-export e-China. So bayakhala kakhulu ngalokhu. Sike sabona government-ke yaba-subsidizer enyangeni ezidlulileyo ukuthi ama-losses abo angabi makhulu kakhulu, kodwa still bayakhala ngoba bathi i-production isi-slowe down ngoba bakwanise ukuthengisa manje at a profit, and kuyabalimaza ngoba balezikwelete zokubhadalela ama-farm equipment landlani. So akubaphathi kahle.
Yes, siyabona njalo le Dow Jones layo siwile, kuzaphethwa njani udaba lolu wena ngombono wakho
ukuthi luphele idaba lolu ukuthi bahlale phansi bakhulumisane uTrump lo Jinping weChina babonisana ukuthi okay kahle kahle yini esebenza best for bonke. UTrump ulezikhalazo zakhe azichoyo ukuthi amaChina they taking advantage of US market. AmaChina lawathi hayi let's go with low 30 advantage of over njengoba uchi Dow Jones phela i Dow Jones indicator yama business so kuyakhombisa ukuthi yama business akuthakazeleli lokho kwenzakalayo ngoba kuthi ukuthi ama business asakwazi ukuthi aqhubekele phambili ngenjwayelo noma singathi ukuthi a expand akhule. So kuyabonisa ukuthi Dow Jones ya indicate ukuthi kushuthi abantu kusebenza bakuzoba la loss abazowathola, that's why ubona ikhithika kangaka.
Umnumzana Dan Moyo yingcwedi kwezokuthengiselana, sixoxe laye ese-Washington DC khonapha eMelika. Manje-ke sike sikhangele-ke ezomculo ukuthi kulani namhlanje, ukuthi sibone-ke ukuthi silithembise ukuthi siyalitshayela phela ihlandla lesibili lika-Charles Banda. Nanko umculo.
The second video engiyilungisa manje ithiwa ngumuntu wami, umuntu wami ngiyakuthanda. Leyo ingoma layo ngiyothanda futhi layo itshengisa kakhulu ukuthi kumele uthande umuntu wakho. Yingoma engiyifisha lo nyaka.
Yakhumbula ngalokubona sithandwa sami sixoxa ngendaba zethu zothando. Amalavi ngimthandi ngiyakuthandaja wantembisa izulu lomhlaba nami ngakuthembisa ukuthi sofa silahlane. Akekho okunye okungasihlukanisa ngaphandle kokufa ngakuthembisa nawe ngicela ungithembe njalo. Masithwemu mathandana sithandane esithobeleni ngendandatho yomthandazo wothando. Mina nawe thale wami sitokothi amancamncamnca amancamncamnca.
Engukhangeleleyo ukuthi lami ngi-achieve as amanye ama-artist amadala siqhuba umsebenzi esiwutshiyele lathi ngabadala bethu. Achieve sikwazi ukuthi futhi inikeze abantu abasakhulayo abaza ngemuva kwethu isiko lethu lingalahleki, because lathi side silithethe kubadala bethu sikufunda ukuthi bona bebesenza njani. Njalo sesikhangelela ukuthi amasiko ethu kumele efinyelele kuzo zonke iy'ndawo zomhlaba jikelele, because la uba uthethele umculo bawuphakamisa yonke into leyi sikhangelele ukuthi isikhuphule lathi sikwazi ukuphila, because sikuthetha nje ukuthi ukuhlabela or ukugida umbe iku-ekta sikuthatha njengomsebenzi. So abantu abaningi akumelanga beyise lokhu, because kumsebenzi kithi kumele siyiphilise iy'muli zethu njengoba lathi abadala bethu basiphilise ngakho lokhu.
Lokho-ke umculo ka-Charles Banda sizalethulela ihlandla lesithathu kusasa. Singakehluka nokuthi sikhangele indaba ebesikhokhela namhlanje. Umntakamoya uMorgan Tsvangirai ulimala engozini yomgwaqo eZimbabwe. Umnumzana Kilton Moyo olezihlobo ezabulawa igugurawundi uthi akwaziwa ukwenzakala kudade wabo lo mne wabo ababulawa ngesikhathi esifanayo. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lamhlanje oluvalisayo ngu-Kip Stube.